atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtozo umuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 19 Mabasa 2019 igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwela impi yenkululeko.
Ilanga leli lokuthi sicabange nabanye abantu abangena amagoshi behlangana nezilwane, behlangana nezinyoka, behlangana nako konke okubi.
Kodwa abanye bathi kunzima okwenza ukuthi kulokhu kwabantu bathakazelele uzibuse.
Njengabantu abasebenzayo, uzibuse ikakhulu ngolo nyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu.
Seliqalisile ikhefu lephasika. Incwadi ebona ngokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo ithi kuqakathekile ukukhuluma ngodaba lwegugrawundi emphakathini.
Siyabona khonokhana ukuthi kuhlangane sikhulume, abantu bakhala abakhalayo babhodlise umoya, babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process.
Sizalethulela umculo wembongi uLikhwa Ncube otshaya kuzwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi sesifikile isikhathi sokuthi abantu besebenze ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe elifikise iminyaka phose engamajumi amane kazibuse izolo. Abalandeli bebandla leli bathi kumele uZulu akumbule ukuthi wabhubha abantu abaningi ngesikhathi sempi yenkululeko ababefuna ukuthi ilizwe libe lozibuse. Kodwa baningi njalo abantu abakhala ngokwenzakala elizweni khona manje abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule ezombusazwe lezomnotho ukuze kube lenhlalakahle eZimbabwe. Omunye wabakhuthaza ukuthi kulondolozwe izifiso zalabo abalwa impi yenkululeko ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Asholanga lethu ukuthi siyeselfish, ilanga leli lokuthi sicabange nabanye abantu abangena amagoshi, behlangana nezilwane, behlangana nezinyoka, behlangana nako konke okubi, befuna ukululwela ukubana iZimbabwe izimele yodwa, bengelampenseni, bengelamkholo, bengelamedical aid, bengela konke lokhu esesikuthola namhlanje. Basinika khona thina labo. Namhlanje balele abanye basemathuneni angavezwanga, abanye basemathuneni aveziweyo. Kodwa-ke oqalile ilanga elokuthi nxa ungumntwana weZimbabwe zikhangele uzibuze ukuthi uvela ngabi uya ngabi.
Singathi-ke kodwa kulabanye babagolide abangani bathi okwenzakala kwele Zimbabwe ayisikho lokhu abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Kambe ungathini ngabantu abanjalo lapha sikhuluma ngabanye abalwa impi yenkululeko le?
Abaqhumanga baqinisile sibili, asizange silwele ubana iZimbabwe ibuye imilijwe ngale esiyibonayo namhlanje. Asilwelanga ubana sibuye sizophokunqa sisodwa. Asilwelanga ukubana iZimbabwe leyi namhlanje ufune wena ukubusa by genius. Yikho esesibona namhlanje. Sibe khona abanye abangelandaba lokuthi kona ophambi kwakho uminjani, omzi wakho uminjani. Baze baphume baze bayocela lezijeziso lezi ezizodwa ngama-sanctions ezivela emelike khona lapho elikhona lina. Kulabantu namhlanje aphume seceni lezinjalo and ngiyazibuza ukuthi abantu labo abanjalo bavela ngaphi, bakuthole ngaphi konokoba ayisikho okwalela ngalaba abafayo kanye sela okwala iZimbabwe izimele yodwa. Lokhu kusho ngabantu asibedinga bona ubukhosi by hook or crook. Lokhu ngiyakhuluma namhlanje ukuzwise futhi ubana ayisikho konoko. Abantu abalwayo, abantu abalahlekelwa zimpilo zabo, abantu abalimalayo balwela belimala bafela ukubana iZimbabwe ibe ngethi sonke singavumeli isitha sibuyela kwezesixabanisa kugcine sokusenzalo kulo mndebele, kulo mshona, kulo mkhalanga yet thina singabantu banye abantu abansundu abamnyama
inxa sisikhangela ke uhulumende okhona kathesi ikhanya ngazani udonsa nzima sibe inxa sikhangele ezomnotho kambe kuyalunga sokutheni
akula uhulumende ongadonsa kuhle elabantu ababhizinisa bephakathi lokhu ngizawunika umzekeliso wemelika khona benikhona e-America ngemva kokhetho lukamama uClinton lobaba uTrump umama uClinton wathi edlebeleziyelwe ngoTrump impumela yapho ukuthi hhayi uTrump uyinqobileyo umama uClinton wathi hhayi okusalayo kwenzekele okwenzekeleyo kodwa imelika ilizwe lethu asilifakeni phambili ngilesifiso lokudinga lokuthandaza ukuthi ngabe abakithi labo nga bangenelwa umoya nalo ukuthi wenza ubona nto ucontshelwe kumbe kuhambe njani kodwa faka ilizwe lakho phambili
bayakhala abantu bezimbabwe abaningi abathi bekunzima ukuthi bathakazelele uzibuse ngenxa yokuthi bathole nzima ngokuphandela imuli zabo ukudla lokunye okujiyeneyo bathi bayakwazi ukuthi ilizwe lakhululwa nzima kodwa sokumele ukuthi kathesi nga sebehlezi kahle omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Percy Mcijo umqondisi wenhlanganiso ye-Streetwise Informal Traders Association othi abathenga bethengisa impahla bathole nzima kwele Zimbabwe
njengabantu abasebenzayo uzibuse ikakhulu ngolonyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu ikakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi umuntu wonke emhlabeni lapha uyaba lesikhathi lapha afuna ukuthi nga uyathuthuka khona njalo kuba khona ezinye izinto ezivalayo ukuthi athuthuke sathola ukuthi lele lizwe lakithi ilizwe elingelamali yalo okutshengisa ukuthi intuthuko yona ikalutshwana sesikhangela abantu abazisebenzayo kunzima kakhulu ukusebenza umuntu edinga imali angathenga ngayo izinto ngaphandle kwelizwe yikho ke i-independence yalo nyaka kayitsho lutho kithina kodwa-ke ngathi mina iyakutsho yikuthi itshengisa ukuthi thina njengezizalwane zalapha ezimbabwe silokhu silomlando wokuthi ilizwe leli silimise ngendlela eliza letha khona intuthuko ebantwini okwamanje akula ntuthuko ekhona ukuthi abantu baphila nzima ungakhangela izinto ziyakhwela ubuthumthumu kodwa okutshengisa ukuthi even labantu abasithengelayo abenelisi ukuthenga ngendlela okumele ukuthi ingasiphathisa njengabantu abasebenzayo
ye wena-ke nxa sikhangeleke isimo okuyiso ubona ngazani ungazithuthukisa njani loba nje kule nkinga zonke lezi ezibapho
engingakwenza kuphela kuyabe sokusitsho ukuthi akula ngenye indlela sokuyikuthi umuntu enze izinto ezingekho emthethweni okufana lokuthi ungene lezinto nxa uzithenge ngaphandle kwelizwe zingaze zadlula lapho kumele ubhadale khona imithelo ngoba kuyatshengisa ukuthi lapho ubhadala imithelo kuyenza ukuthi le ntengo iphakame okuyakwenza ukuthi labantu abathengiselayo bengenelisi ukuthenga yikho ukuze izinto lezi zingabi le ntengo iyakwenza ukuthi abantu behle ukuzithenga kutsho ukuthi imithelo kumele layo yehle kumele imithelo ibe phansi kumbe ingaze yaba khona ngokwakho sithanda ukuthi njalo sibonisane ukuthi yona imithelo evele ithelwa ngabantu abasebenzayo bethenga izinto ngaphandle kwelizwe imithelo layo eyenza ukuthi abantu bangaze baphumelela kulokho abakwenzayo ukuthi ilizwe lakithi siyakwazi alila msebenzi abantu baphila ngokuzisebenza yikho kumele ukuthi kuyaba lula ukuthi abantu bathenga izinto ngaphandle kwelizwe baphinde bazenelise ukuthi bazithengise bathole inzuzo engcono okwakhathesi sizathola ukuthi even lokudinga i-foreign currency kunzima ngenxa yokuthi iyadula iyabe lokhu iduliswa okutshengisa ukuthi lo wase siyathenga izinto phandle usuthenga ngemali oyithenge nzima ubuye njalo futhi uthengise nzima yikho-ke kunzima sibili kuzo zonke indawo ukusebenza esikwenzayo lapha
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule isimo esibi somnotho kwele Zimbabwe abantu bezimbabwe njengomhlaba wonke jikelele namhla bananza ikhefu lephasika abanye behlulekile ukwethekelela izihlobo ngenxa yokuswelakala kwemali
loba kunjalo baningi abakhonza uNkulunkulu endaweni ezijeneyo njalo bazaqhubeka bekwenza lokhu kuze kufike umvulo ngeviki ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lo mfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church eBinga.
Sithanda ukubonga inkosi ngalesi sahlakalo esikhulu kangaka lapho esikhumbula khona ukuhlupheka lokufa lokuvuka kwenkosi uJesu. Nithabantu ngahambe enkosini yePhasika lapho esiyakhangela khona emuva esivela khona njalo sikhangele phambili lapho esiyakhona ngoba bonke kusemandleni enkosi. Bakama kube ukubana kube lePhasika enhle ebantwini beZimbabwe. Loba izinto zinzima kangaka kodwa inkosi iphakathi kwabo. God is in control.
Singathi ikhefu leli vele liqakatheke kanganani mfundisi Mdenda ebantwini beZimbabwe?
Liqakathekile kakhulu ngoba phakathi kobunzima siyakwazi ukuthi ukhona owazinikelayo umntana wenkosi ukubana esule bonke ubona bethu. Sahlala kuthi asenzelwanga abakholwa kuphela, senzelwa umuntu wonke ngoba yena uNkulunkulu ngokwakhe wephila phakathi kwethu wasitshengisa njalo wasipha lokho ukukholwa egameni lakhe.
Lo ngumfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church esixoxelayo eseBinga esabelweni seMatabeleland North. Sike sikhangele ke okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe. Umthethondaba umisa kancane udaba olwethulwe ngabalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa abafuna ukuthi kungenziwa umhlangano omkhulu webandla leli weCongress ngenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Daily News. Kuthi-ke iphephandaba leli libika njalo ukuthi inhlanganiso ye-Afri Forum ifuna ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority lucelwe ilizwe leZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe alethwe kulelo lizwe lapho azathoniswa khona icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels amthola elabantu bakhe ehoteleni bephuza utshwala. Kwesokubuya njalo-ke iphephandaba le-Chronic elithi kuza kuna izulu eliningi endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi sekhefu lePhasika. Soke isikhathi senu khona manje likhumbule phela ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele khonokana-ke we-audio lisithumezele umlayezelo kunombolo ethi 012024650318. Nizaphinda njalo 012024650318. Ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu kwele Zimbabwe.
Mnumzana Dube linjani? Sengingena kwezekuseni nansi yami ehambelana uzibuse mina Bhangazitha ngibiza ke Nkululeko yeZano. Nxa singabuyela muva ngo-1980 kubuhlungu kabi ukuthi thina eyikhe sanxushwayo sisiyalwela ilizwe ukuthi sasinxushelwe ukuthi siyikhiphe amakhulumo nasukuthi asibakhiphelele. Siyasizibuzela leyo mbuzo thina sano nabalungu ukuthi kambe sasibakhiphela nabalungu sasibakhiphela uyini esiyibonayo ekhona. Kuthe ngo-1980 abalungu benika uRobert Mugabe umbuso akhona ithola ukhetho enikwa umbuso ngabelungu uRobert Mugabe wahle wabumba abelungu namakhoren ukuthi bayebulala amaNdebele. Kambe namhlanje thina amaNdebele nxa singathi silenkululeko siyekhanya sigida labo kambe sebesiphelele na? Nxa singagida labo ingoma yabo yenkululeko siyigide labo siyabe siphelele na? Bengakasitsheli kuba besibulelela unkomo watshengisela ukubani wayengalweli ukubusa yena wayelwela inkululeko yabantu beZimbabwe. Sithe sisathobele nesiphethe izikhali unkomo weza labo wazothatha izikhali wabanika kwakutshengisela ukuhlonipha okukhulu ukuthi wayefisa ukuthi enqobe kuso ukuthi sesikhululekile okhulile onguye othethe umbuzo kakhokhela isibutho akhokhela ilizwe wathatha izikhali wabanika pho nxabe ngasitshela kathi sebeinkomo esabanikile izikhali zethu sasala singasela lutho base besibulalelayo kuyini okungasenza sigide labo ingoma ye-independence sigide lawo ngemva kokubulawa kambe nxa ngomvulo nje wakuthiwa yi-easter lanxa angakuthembi kakuhle nomuntu kwakhona ngomvulo nxa kungathiwa khona kulodili idili likajuda skarodi yalabona amadoda ayebulala ujesu lojesu lonina kajesu kambe labona abantu bayo bengagida ndawonina umama kajesu nxa engagida labo uyakwephelele na
mina ngihlala enkayi uhlupho esibhekane layo indlala kule ndlala emakalisa elizweni lezimbabwe kumye njalo izinto ziyakhwela nsuku zonke ngemali yokuthenga kasilayo ngiyabonga
mna nto abasebenzi besikhumbula ngapha emakhaya siyathupheka lapha kunzima ngapha
siyabonga basakazi mina ngumahlubo mahlaba ngilapha ejohannesburg esouth africa lokho kwenzakala ezimbabwe kuthanda ukuba buhlungu isimo sangikhona asijabulisi ngesizathu sokuthi abantu vele abasebenzi ma izinto zibuya zikhwele ngendlela enje so impilo yabantu izabazima kakhulu izulu kalikho indlala enkulu kakhulu elizweni abantu abasebenzi le ndlala ikhona hhayi kubuhlungu kakhulu lokho la madoda akithi athembekanga ngabathembekile abezasidingela uncedo kwamanye amazwe manje pho njengoba besehluleka ukuthi bethembeke ebantwini abatshayala izulu le esayihlone idayi hhayi ubuzima bukhona mpela kuzalamula inkosi ephezulu
hhayi izimbabwe yethu inzima le isikhangelelane kathesi lokuthi nanso imali yangikhona kuthiwa libhondi ibhondi liyawa kathesi ngakhangela lapho esikhona mina kathesi ngikhuluma ngiseplumtree empowensi kodwa isimanga ukuthi ibhondi kathesi idola bathi i-R3 so manje izimbabwe izalunga kuthini enye imali isiwa kabuhlungu kangaka bese siphose sajwayela sithi idola siyi-R5 kodwa manje ngasiyehlile yakuba i-R3 ngapha izinto ziyakhwela ebulawayo ikhesi yechukele besijwayele ukuthi i-30 kodwa kathesi isibiza i-$50 hatshi izimbabwe inzima kuzolunga kodwa kamboni kulunga kwangikhona ubukhokheli bethu ngibone kabukho ngoba kabukhangeli izinto eziningi
siyabonga kakhulu-ke labo-ke ngabalaleli be-studio 7 nabasithumezela imilayezelo yabo sicela lawe phela lapho khona usithumezela umlayezelo wakho ngokufithizela i-audio khonapho-ke kuwhatsapp kunombolo ubesithumeza kunombolo ethi 1-202-465-0318 siyabonga sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ugwalo olujulileyo olothulwe ngumnumzana Robert Mueller lophenyo lokwenziwa lilizwe lerussia ngesikhathi sokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 emelika luveza ukuthi umongameli Donald Trump wazama ukuxotsha uMueller kodwa ubona ngezemithetho e-White House umnumzana Don McGahn wala ukwenza lokhu upapa weRoma upope Francis ngolwesine ugese inyawo zezibotshwa ezilitshumi lambili njengalokhu kwenziwa ngujesu kristu wagezisa ayesebenza labo ababelinani elifanayo engakathathwa yilabo abayefuna ukumbulala kuhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa lo mnumzana Kilton Moyo oyingcwethi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo obizwa ngesilungu ngokuthi ngucounselor ake sizwe ekhuluma ngokuthoba inhliziyo zalabo ababulalelwa abazali babo ligugurawundi
kuzaqala ekutheni lo lalowo muntu uyafisa ukupholisa umoya but ukuze umuntu afike ekupholiseni umoya kuzadinga ukuthi kube lokubuthana kwabantu bekhulume ngalinto ngoba uyabona ukuthi i-ground ibilokhu isenziwe icala phela ukukhuluma ngayo yikho ke kulokhu kusenza abantu bazonde ngamandla so ingavulelwa ukuthi umuntu lo nalo akhulume kuzaba right
okumele kubambe sibili athi ye sesikwenza lokhu mbani
okuqala kukumongameli welizwe ukuthatha ebantwini siyaxolisa nge-ground kwaba nje akhuluma iqiniso not amanga lawa abahlala bewakhuluma angavelenze njalo uza clear ingqondo zabantu ezinene ukuthi kube sekuhlalwa phansi ukukhuluma. Khathesi nganti kuphonga ukukhulunywa emanyuziphepheni, akukabuthaniswa abantu ukuthi abantu batsho ubuhlungu abahamba kibo, ubuhlungu ababuzwayo ukuthi ngoba nababulawayo kwakutheni. Uyabona khonokhani ukuthi kuhlangane kukhulume, abantu bakhala, abakhalayo babhodlisa umoya, babhodlisa umoya. That's the beginning of the healing process. Uma kungaziwanga njalo, hhayi siyabe sokho sixoxa emanyuziphepheni, but sisenza abantu bazonde ngamandla. Lathi sinje gives isimelele kolokho. Siyafisa ukuncedisa abantu bakithi njengama-counselors, but kuzadinga ukuthi ku-create that kind of umumo ukuthi kuyakhulunywa nge-ground kungala kwesaba.
Siyabona njalo kulalolunye udaba khonapho esingaluhlanganisa khona ukuthi esintwini kungani kuyazila ukugebha amathambo omuntu wabhubhayo. Pho ke nxa sokuzalungiswa khonokho ke ukuthi abantu basuswe lapho abafaka khona kuma-mass graves bayangcwatshwa kutsha, kambe lina lizangena njani khonapho njengama-councillors ukuthi lithoba abantu inhliziyo njalo?
Ukungena sizangena njengo-councillor lapho okuvele kulobuhlungu khona kumele ungene. Abantu laba kabazange bangcwatshwe kithi. Abantu bantu laba baphonga ulahlelwa emgodini, ayisikho ukungcwaba lokhana kwakusenziwa. Abantu baphonga ulahlelwa emgodini njengezinto, so kuyadingakala ukuthi bangcwatshwe. Mina ngokubona kwami is not irreparial njengoba bekufaka. Mina ngokubona kwami ngikho abantu bezangcwatshwa ngoba kabakangcwatshwa all these years bebengangcwatshwanga, bephongulahlwa egodini. So khathesi sokuzamela ukuthi kuyiwe emagodini lawa bayekhitshwa kukwenzela ukuthi bayebekwa kuhle lo nalo ngendlela yakibo, abantu bapholise umoya. You see, ukuze abantu basile in this thing kumele bavunyelwe ukwenza what they believe ngabantu baba bafileyo.
Lo ngumnumzana Kilton Moyo, ingcwadi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo. Sixoxe laye ekobulawayo.
Okumalo nangamakhosi, okumalo nangamandla, okumalo nangamakhosi, okumalo nangamandla.
Gustave David na intombi umthuzo zofuthi njalo mabona bula nje ngokunanginangi namhla engayisiyo ngulikhumpho kancube ngizele enkayi ngithengizele enkayi ngakhulele lupane indawo zwene zoyithwi indawo zakithi
kwadilanga litshona bantu ngabanqoba zindlovu ezibantu zindlovu ezimaqoqombela linelathi umuntu liminyanga ngendaba linelathi izimpe ezimbili ikhambi laphuma lilinye linelali ukudumlenze kwabulawayo onkomo zavula inqaba ngempondo kwelasengqombe zahamba mantu ngamahle mantu ngaluhlaza bantwana benkosi.
Album lithi ngaliwe, i-album yeles 4 lithi ngaliwe, lokuqala lithi first chapter, second one lithi Still I Rise, third one lithi Believe It or Not, leli lithi ngaliwe. Yilo likhona kathesi lengoma ezifana lezilabo Nomalanga, Ongiqome, labo bakukhumalo, ingoma ezimnandi ezidabisayo. Imbongi ifaka kakhulu ubumbongi babo ezinkulu bayo ezingomeni ngoba kuba lula ukuthi ispreade ipoetry ebantwini. Usafeta le ethi yona bakokhumalo ikhuluma ngabantu bakokhumalo ibabonga nje ngamakhosi, ngamakhosi akithi kobulawayo, sithi thina halala ngamakhosi ethu, sithi bakokhumalo ndla ngamandla
shaya inkomo namadoda inkubela bayihlabe ngamanxeba inyanga abathe bethufile uZulu kanti ithwasile ithwasiwe ngomnyaka kampeyana ubantu abalubande balushiya uZulu untshintshintshi kanoyanda kandaba inkono evele ngobusemdibini inkomo ethe isagoda iluleka ndabe zitsha maqhawe makhosi bayethe.
Ethi Nomalanga siyahaya nje siqhabhobhi iqamula amayezi siqhumaqhuma isinqanda mathi intombi enhle ethi ngiqume. Uyabona kumfoka Ncube indoda ethanda ukuthi idlale ngamazo thando. Ngangizama ukuthi ke ngitshengisa abafana ukuthi kwenziwa njani, kwakusenziwa njani kudala, kwakukhaywa njani intombi, uyikhombise kanjani.
Sondela simomondiya isiqabhobhu sinqanda mathe sondela ntokazi ungesabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngiqumba qumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami
ngibonge kakhulu abantu be-National Arts Council ngokuthi i-National Art Merit Award for being an outstanding poet ubumbongi bethu burecognisiwe kakhulu mna mbongela uBulawayo kuchukuthi into esiyenzayo njengobulawayo iculture yethu inhle kakhulu ukuthi beyize yananzelelwa lilizwe lonke kuma National Art Merit Award siyabonga kakhulu njalo siyaqhenya njalo siyaqhatha iyekela ngithi mina mbonge ngithi mina lwamnandulimi sampilo yomlimi isisinde sempilo ithuba lomlilo inhlansi yompaca igula lomcaba umsamo woluntu iziko lesiko luqukethe libhongo lwesicubho lisingathi zaga lugele ingoma ezimnandi sanamba ithalwa dlabusa saklikla sabusa ngalo luyashelela olimini nankho phezaluphela sitho sithi akubona kuyabocwa uzibani usimbece amanzi ngamayaka umgalo ngumcebhe odlayo uyancama akahlabeli uyacula lwamnandulimi sancenta Donke indi
Omangimona ya papatenga Omangimona shayani falo Omangimona ya papatenga Omangimona shayani falo
Come Tombasa Come spala pala Come Tombasa na Come spala Come Tombasa
Yes, ke sibone ukuthi abantu bathini khona pake uFacebook uPepe Dube uthi ngikhona Dube khona pake esitikini namhlanje uthi kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu laba ababulawayo iGugurahundi kuzahamba njani ama DNA test konke lokho kuza kwenziwa njani uthi khona yini imali yokuthi kwenziwe konke lokho umthandeni mqondisi laye uthi baba Dube kunjani uthi lapha ke kudlalwa ngabantu sibili xa sikhuluma ngodaba lweGugurahundi kuzobuya ke uMusa Mazibuko uthi ya uyachampela ke umfoka encube lapho khuluma ke ngolikhwa kancube imbongi kaZulu phela bese uNkosi Nathi Jinga Ndebele uthi abayenze sibone khona siyacela sivuthiwe sibone ke silomlaleli khona pha ke ongani ukhona esitikini wosize ukuthi silobani foid kunjani
ngiyaphila babuthuke njani
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
ukhuluma noNduna Mlambo
Nduna uphile njani
ngiyaphila
yeah 1 minute sibili la kusitshela ukuthi wena ufisa ukusitshela ngona
eish mina ngibabuke ngumuntu waseSouth Africa ngizela ngo
1993
ngicabanga ukuthi ngizobe ngibuyele ekhaya ngelila isimo sasekhaya sibi kakhulu khona manje ngibona abantu bayasuswa endaweni bayaxoshwa kunokuthi igovernment ibone ukuthi mayisusa abantu kulezo ndawo acabanga ukuthi bahlala ngokungamthetho ibafunele ezinye indawo ibashiye ezitradeni ibasusa ngamasosha ibasusa ngamaphoyisa endaweni ezifana negokho endaweni ezifana nemanxeleni nasekhombo manje amangathi uyegweru same thing so I'm like thinking ukuthi mabethi independence inkululeko bani khona makuwukuthi abantu bayaxoshwa bashiye bese ezitradeni nabantwana I mean, what kind of an independence is this?
Yeah, it's got to do for this. Sibonga kakhulu Nduna ungathinela kusasa baba.
Okay, right.
Siyabonga kakhulu ke Nduna. Sishaye music kancane sibonga ukuthi nje music kancane. Loke umculo kalikhwa kancube phela limsupport phela umfana lapho uyashashisa lokho kuzwayo singakehluka ngothi sibone ke indaba kade sigokhela namhlanje ibandla lezana PF lead kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwa impi yenkululeko kodwa kulabanye abathi akusoze kwenzeka le lokhu ngoba umnotho welizwe ubenza behlupheka okumangalisayo siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje walivalisayo ngukhipstube